bethu selusiya emaphethelweni sesiqedile kakhulu emaphandleni lapho ke ebesiqhaphangele kuba nasibe labakhandidate avele ebantwini njalo asebenza labantu njalo alokuzwisisa izinto ezifunwa ngabantu ke sesisele kuba nasiqedise sonke ngama-citizen caucus emadolobheni amalutshwana aseleyo eHarare lakoBulawayo kodwa ke kumanye amaprovinsi esaphetha ke sesimelele ukubana ke kukhitshwe ke ilisti lezi abantu abazasimela ekugcineni kwakhona kodwa in terms of the programming ngingathi mina sesisemaphethelweni akhona ukuseleyo ukubana ke sizophumisa ke ilisti laba abazasimela nxa ukhetho soluannounsiwe nguhulumente.
Baba Ncube, uyakhuluma lapho Siziba ngohlelo lolu, ungathini ngalo?
Uhlelo lwabo Siziba lungamaqanda amahle, inkukhu ethi nxa ibekele ibekele amaqanda abuye ke emahle kodwa kungakaphumi iMatsiyane bonabo. So yikho esikubonayo njalo uhlelo lwabo kayisiyo into elula, bathe bona bafuna umuntu abazamlanda ebantwini, ehlezi ebantwini ivine engasiyo memba yabo. Kodwa ungakuchecka into yakho indlela eyenzakalayo, babe befuna abantu abangamamembers, i-vetting yabo bachecka abantu abangamamembers. Kube sokusiza futhi uhlupho lokuthi ukuvota kwakhona ukuthi ngubani onguye o-incharge. Kuba le mibuzo eminingi, ngingakhayela indawo ezinjengabonkayi ngayo. Venue yakhona ukuthi kuzahlanganwa ngaphi, ukuthi kuvota obani, bevotele ubani. Lama numbers kabawavezi ukuthi hayi nangusiziba lapha uvotelwe ngabangu-5, umoya uvotelwe dele ngabangu-5. Akubonakali khona lokho nje njengalokhu esike sabona izanu ikwenza ukuthi kuba lokhetho libone la ma-results akhona ekhona. Umbono wakwesiziba umuhle kodwa ungathi uyabehlula ukuthi bawenze.
Yes, yakuzwa kakhulu Ncube. Baba Siziba,
kutsho kahle Ncube ukubana uyabonayo kuzalwa ingane iyakwazi ukuba lezinkinga ezokuluma amazinyo asaphuma. So kukwanisa ukuba kule nkinga kodwa silokujabula thina kakhulu ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke sikwanisa ukuyaphumisa ke umuntu ovele ebantwini. So ngibe specific emayelana le ndaba ezireza uNcube. Okokuqala ukubana ye ngenjabona umbangazi bakhona abazama ukuthi befihla abanye bengatshela abanye iveni, yikho libona sacina simekashuthi i-commission iyapublicisa kuba abantu bonke ukubana i-caucus izayenziwa esikhathi esini. Thina hlukene lezani ukuthi thina asivali mavoti. Thina inhlelo zethu okokuqala siyakhangela ukuthi umuntu anominethwa endaweni ezijiyeneyo ngabantu baphi, bese siya isibanga sesibili esokubana ke abanominethwayo bevetwe labana. Kuvetting yethu kulabanye abantu abangasiwo ku-BCCC noma the Broad Democracy Movement abaphasa i-vetting. Ungakhangela abantu abaningi abakhitshwe i-vetting. Utsho kahle ukhulume ibandleli nje indawo enjengasenkaya. Enkaya ke kwakulo engimaziyo kakhulu off my head kwakulo Radebe, kwenye inkaya le ngiyabona yi-South kulo Bhebhe. Abanye bathi anoBhebhe waye kwenye ibandla, asikukhangeli khonoko. Sikhangela i-security issues ukubana uyakwanisa ukuthi wawungekho ku-CCC kodwa kawuzange uye kuleli bandla eliyile sembusweni esikuleli lizwe noma ukubana ungabe usebenzela ke ezinye inhlanganiso ama-organs of the state ukubana ungabe uthunyiwe ukuzobuyebhidliza ibandla labantu. So yiyo ayikhangelwa ikakhulu ungakhangela kwezinye indawo kubo-Harare kubo-Bulawayo kulabanye abantu abanominethwayo. Ungakhangela abantu abanjengamomagrindong banominethwa, so bantu ongathi hhayi laba ke bebekhona kufona i-CCC bahamba lana. Othisi Dankaremba ngabanye abanomnethwayo baningi abantu abanomnethwayo abangasibo
intutabaazebeqokeke
isikipa seyelo. So bona lapha siyabafaka esisiyasikikho kathesi kuma-caucus sasikhangela ukubana umuntu ekhuluma i-manifest yakumela mina engavotela ngizenza. So labo ebesizabathatha sesibekwazi ukubana hayi kula ma-stakeholders esathatha abangasibo bantu abakwanisa ukubuya kunhlanganiso abanjengama-church izintuno sobhuku sasibafonela befake imbono yabo.
Siyakuzwa kakhulu Siziba. Ncube,
into yabo Siziba itshaya emthanjeni ngoba thina vele njenge-Freedom Alliance yiyo i-concept esayiqalayo naleyo ukuthi abantu kabakhethwe ngendlela e-transparent, bakhethwe ngabantu labo abahlala la. Uhlupho olukhona amakhomishina akhona ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi baba Siziba liku-improve into akhona likulolongekayo ukuthi ukhomishina uthi nxa esiza angithi siza bekhala abantu benu ngokuthi ukuhlala kwezindawo lami ngihleli ngizwa umakhelwane ekhala ukuthi ukhomishina uhlathi esiza engathi uvela utemumetha kumumethe umumetha amagama emlonyeni abanye mabe mbingele kuyehluleka nokuvuma uyangumuntu ngokunye khona lokho engibona ngathi khona kuzabe kuzaligqula amamadoda njengoba ngishilo babuthi ukuthi into leyo ingumqondo omuhle kakhulu ukuthi nxa ilandelwe ngendlela kungalabo uhwaba okokufuna izikhundla kuyasebenza kodwa kuhlupho olukhona sibona ubuhwaba obezikhundla ivenue ngiyayitshintsha mina encube ngitshela abanye ukuthi wozanini ezwe labo abanye ngithi hayi lingayo emagazini banike wrong information bagijima abantu bayeshela besemagazi ngani.